Daba lolu njoba soluphanyekiwe emthethwandaba ke ngezinye inhlanganiso sifisa ukuthi umthethwandaba ukubona ukuthi konke okwenzakeleyo kakuqondanga kuyinto yokuganga efuna ukunika amandla umuntu oyedwa okuyikho kwaliwa abantwana beZimbabwe belobi isisekelo babuye baphinda kwisisekelo bayazosigcizelela kureferendum ukuthi izinto abazifunayo zona lezi sezirivesa sezibuyele emuva. So okutsho ukuthi umthetho weZimbabwe sesinanzelela ukuthi ufakelwa umuntu othize angaphuma kungena omunye lawo ezabuye etshintsha umthetho afake futhi akufunayo ngoba sakhumbula ukuthi into yena le yama-interview yama-judges umgaba wa-MI4 current president uMnangagwa wayefuna usengenile labantu afuna bangene sebengenile setshintsha futhi ukuze aqhubeke gcina abantu abazamgcina labo bephambanisa umthetho bemnika ke ama-rulings angamela ngawathole yikho sifisa ukuthi hayi kube yinto ezabishela umuva itshintshwe i-reverse engaqhubeki khona ngoba into engaqondanga yinto engafuna uzulu weZimbabwe kakusikho abantu abakukhethayo kusisekelo khona lokho
babugawule akuyiphethe.
Yebo bankomunya kumuzwe babazala uNdlovu babazala uyabona Ndlovu ilizwe leli ngelethi sonke njalo umuntu okwanisa umsebenzi asimpeni umsebenzi mina indaba yakamalaba abayikhala ngayo yindaba bayakwazi ukuthi umalaba umsebenzi uyawazi bakhalayo ukuthi laphana warula in favor of president Mnangagwa but well alokhona ngeyinye into angazi ukuthi kimi kanjani but thina kwasijabulisa kakhulu ngoba sasikhangele ukuthi impumela yakhona imele ibekho engikuthandayo Nkomo ikuthi umalaba wangena laphana ngokwazi umsebenzi ngokwedlula abanye ngokwazi umsebenzi waphasa i-interview yakhe kuhle kuhle ngakathi sesimekisele contract la ukuthi usebenze njani mina ngibona ngani umuntu uma esebenze kuhle bakithi kasimvumeleni ukuthi laye akadonse efike laphana xa esenelisa laye sithi uyayinelisa kuphela yikho engikubonayo ukuthi okunye lokhu hayi ilizwe leli ngelethu sonke njalo abantu bakithi laba banikwa amathuba mina yakuthanda kakhulu umalaba umuntu wasini ngapha kithi lokho yakugcizelela kufaka isidindo kakhulu ukuthi imisebenzi njani yayihlali inikwa abanye abantu bangali ngingakhuluma ngabo umathunzi yabona ojaji umathunzi ukuthi bawutshaya njani umsebenzi izingcwethile ziyasiphakamisa kakhulu and ungakangela umathonzi okayele ngasikhathi esiyasingena ukuthi umathonzi wayetshengisa njani abanye abantu ukuthi umsebenzi uyawanelisa. Hayi hayi madoda, asivumeni madoda, abantu bakithi labo asambeni labo asambeni labo asambeni labo abanikwa amanye eminye imilo ababambi lathi asibambeni bakithi ama-institutions la siyasiqenya kho lokho.